Soku izika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge uthando nokawande wabisipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 25 Mfufu 2023 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Lamuhla lilanga elahlelwa libandla lezanu PF ukuthi kutshengiselwe ngodaba lwama-sanctions okuzenziwa kundawana zonke zelizwe.
Hayi, ukukhuluma okwezanu lokho ukuthi ama-sanctions nanthi ayancindizela abantu bonke, hayi lokho ngamanga. Lathi siyakwazi konke ukuthi lokho akuzake kumise i-corruption enganthwa hiye ibulala iZimbabwe.
Abasebenza lomnumzana Sengezo Chabangu bathi abazancintisa kukhetho lwama-by elections yilabo abavele babekhethiwe nguZulu ekuqaleni kohlelo lokukhetha abamelaleli bandla kukhetho lukaNcwabakazi.
Ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu. I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe lombono munye becabanga ngendlela efana nayo.
Kungcabanqoza ekubandla lesi-CCC abanye sebebuzana ukuthi kanti kungani ibandla leli lingaqhubi ukhetho lwenkokheli iCongress ukuze kuqedwe indubo ezifana nezikamnumzana Sengezo Chabangu.
Dala ithuba lokuthi akhulume lathi kodwa thina njenge-CCC sizimisele ukuthi sikhulumisane laye sikhulumisane umlota.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla lilanga elahlelwa libandla lezanu PF ukuthi kutshengiselwe ngodaba lwama-sanctions okuzenziwa kundawana zonke zelizwe. Lanqamo ngameli Emerson Mnangagwa ngomnyaka ka-2018 wathi uZulu engazihluphi ngezijeziso zama-sanctions kodwa asebenze gadalala ukuze ilizwe lithuthuke. Kathesi sokuthiwa indubo zonke zelizwe zibangelwa ngama-sanctions. Umhlubulo wezansi yezwekazi le-Afrika lawo ukhangelelwe ukwenza imicimbi esekela injongo yezanu PF yokususa ama-sanctions la. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ucubungule zombusazwe umnumzana Tim Moringai.
Kathesi siyabona umongameli welizwe ufake ihlobo zakhe labantwana bakhe abafana abayi-4 ku-cabinet. Kathesi kuthiwa kuzafaka omunye ku-reserve bank. So indaba izijeziso zona lezo zingabophi bona labo abantu ma kuthiwa kuyancindezela abantu. Okunye sikubonayo umongameli u-Emerson Mnangagwa wabuya lapha, usebuye lapha 4 times at the UN wahlangana labantu abafake izijeziso khonapha e-America. Umnumzana Joe Biden onguye oyinkokheli America kathesi wake wabonana lo Trump lapha kuma UN meetings. Kanti indaba bengakhulumelani khonapho behle bekulungiswe. Every year bebuya lapha eAmerica for ama UN meetings. Wabuya labantu abayi-78 kanti umsebenzi wawo wawungewani ma besithi izijeziso lezi ziyabalimaza. Baphonga ukucatsha ngomunwe nje ngoba siyakwazi ukuthi khonaphana eZimbabwe kulabantu abahamba ngezimota ezisabisayo ezichama $1 million lama-300,000. But ungakhangela ukuthi yibapha abantu abahamba laso ngabantwana obona laba abaku-government yakomnangagwa lezanu PF.
Ngokubona kwakho siyazi ukuthi lo chamisa laye useke wathi zesulwe. Kodwa ubona ungani kahle kahle nxa zingesulwa izeziso lezi kungaba lobubelo na elizweni?
Sabona umongameli we-party ye-MDC ubaba uTsvangirai ezama laye ukuthi bazikhiphe izijeziso kwayala ngoba iAmerika i-EU lebhilitheni balama-investigators aba abuyayo yearly ezokhangela ukuthi ama-conditions lama-terms ezijeziso zona lezo njenge-human rights arbitration ukubotshwa konjengobaba uSikhala lo ngarivume labantu be-MRP 9 labantu ababotshwayo 2021 lakathesi abakalokhu benganikwanga i-bail. So izinto ezinjalo le-gold mafia ikhipha 2 has a year ngendaba ze corruption sibona lathi ukuthi hayi izano PF lo mongameli wa Emerson Mnangagwa hayi babe khuluma manga nje ngesijeziso bazothi uSmith khona phana kuliwa impi yenkululeko wayefakelwe izijeziso for 15 years but iZimbabwe yayikwanisa ukunika abantu bonke ukudla in the country abantu behamba esikolo abantu besebenza and all these other things so hayi siphongukuthi hayi abantu laba kumele izano PF ilalele lokho kukhulunywayo cause abasoze baqambele wonke umuntu amanga ngoba kathesi sesile social media kudala babe kukwanisa so yayi one option yophongulalela usizwa ama messages avela kuzano PF bangaqalisa ukulungisa izinto kurahundi banikeze izipra amafamayo balungise into labanewe babo khonapha eZimbabwe I think kuzabahambela kahle ngoba siyakwazi ukuthi lati eZimbabwe khonapha sikhathele ngezani yona le ithathela abantu bonke mining rights bangathola lithium kuthiwa abakhokhelayo babuya bezothatha ungathola igold claim babuye bezoyithatha ungathi uyabaphikisa bakufake ejele or bahle bakucitshele impilo so khonokho yikho i-sanction or isijeziso eziphambili kwabantu bezimbabwe izindaba ziyenzayo
lo ke ngumnumzana Tim Muringai ocubungula izombusazwe njalo oyisiphatha amandla sebandla lesi-CCC ngapha kwele Melika. Abasebenza lomnumzana Singizo Chabangu o-CCC bathi abazancintisa kukhetho lwamabhayi elections yilabo ababevele bekhethiwe nguZulu ekuqaleni kohlelo lokukhetha abamela leli bandla kukhetho lukaNcwabakazi kodwa basuswa inkokheli. Lokhu kulandela imbiko kamnumzana Chabangu owathi uzakhetha yena ngokwakhe abazancintisa kukhetho lwamabhayi elections olukhangelelwe ukwenziwa mhlazi ku-9 Mpalakazi kulandela ukuxotshwa kwamalunga ebandla le-CCC awedalele ephalamende alithumi lanhlanu 15 amasenetha ayithoba munwemunye 9 lamakhansila alithumi lasikhombisa 17. Umthethwandaba we-nomination court uza kwemukela amagama alabo abazancintisa mhla ziku-7 ngenyanga ezayo. Sixoxe lomunye wabasebenza loChabangu umnumzana Albert Mhlanga ukuze sizwe okunengi ngalolu daba.
Hayi ngiyabonga thuba ongiphelona ngibingelela abalaleli ngingomunye wakhona osebenza lobaba uChabangu ubaba uChabangu asibatsha kulolu party saqala siyi MDC saba yi MDCT saba yi MDC Alliance sasuka ke sayenza iCC iCCC iparty yezakamizi mina lobaba uChabangu labanye osebenza labo sangena ku program yama stages phose wonke ukukhetha amakhadideni ukuthiwa ibereka mwana safila wonke amafomu saqualifya ukuba ngamakhadideni kodwa ekugcineni sezokuthiwa hayi sokulabanye abakhethiweyo azizange sonke sinike ithuba lokukhumisa nomlomo umlotha ukuthi labo asingasoze sibabeke sibathini labo abanye ukuthi nxade winile kasabekwanga akubanga lelo thuba pho sasesinanzelela ukuthi kulabanye abahange ubaba uChamisa abamsarawundileyo iningi labo la bangena yibo laba obona hayi sesibadobhile ngamunye ngamunye ukuthi hayi sibacele ukuthi kababuye bazochasisela uZulu ukuthi kwahamba njani. Yikho ke sesiya kubhaya election elandelayo bona labo abantu abaziwayo ukuthi yibo ababekhethwe ngabantu yibo abazangena kuma primary akhona bengangena kulawo asingeke sibalele ukuthi ngama primary ngoba vele hayi senziwe siyasuthiseka ngakhonokho ababekwenzile sesibabeke endaweni zabo.
Manje labo elithi lakhethwa elithi bakhethwa ngabantu bazavuma yini ukumela ibandla njengoba lona ibandla lalingasaba
lifuni selifake abanye ukuthi bangcindise
hayi sesikhulume labo phose bonke bayavuma ukuthi babuyele endaweni zabo ngoba bonke bebefuthelene ende siyafonelwa phose ilizwe lonke bathi kabaphathanga kuhle bonke labo bantu so khona sizangena ngama province wonke nje sikhulumisana lozulu khulumisana labantu babuyele endaweni yabo iparty ibuyele lapho abantu bekhangela ukuthi iba khona siqhubeka kanjalo umnumzana upresident uChamisa hayi thina kasilahlupho laye sizimisele ukusebenza laye sizimisele njalo ukukhuluma laye lanxa nje abamhangile abafuni laye bamgombolozele galalo ithuba lokuthi akhulume laye kodwa thina njenge CC sizimisele ukuthi sikhulumisane laye sikhulumisane umlotha siqhubeke siyaphambili.
Hello ke ngumnumzana Albert Mhlanga ongomunye wabasebenza lo mnumzana singizochabangu ubexoxa le studio 7 ecingweni ekobulawayo kolunye udaba olufanayo kunqabangqoza ekubandla lesicc abanye sebebuzana ukuthi kanti kungani ibandla leli lingaqhubi ukhetho lwenkokheli iCongress ukuze kuqedwe indubo ezifana lezika mnumzana singizochabangu bakhona njalo abathi kumele kukhunyiswane umlotha yibo bonke abakubandla leli kusetshenzwe ndawonye ukuhlaziya loludaba sixoxe lophatheke kwezombusazwe umnumzana Bednico Bebe olilunga njalo le CCC
uZulu kufanele akukhangele ukuthi ukudubeka akwenzayo kungaqedwa nguye ngumuntu kumbe ngithi kungaqedwa ngumuntu ngamunye ngamunye ngoba nxa udubeka phela akutsho ukuthi nxa ungavotela uMP kusasa impilo yakho sezaba iyavuka singcono akutsho ukuthi nxa udubeka ungavotela ukansela impilo yakho sezavuka singcono kufanele ukuthi sikhangele ukuthi kambe nguquko bani esithenjiswa yilabo abantu bafuna ukusikhokhela kwezombusazwe kambe siyakholwa ukuthi inguquko leyo ingasinikeze ukukhona njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibala ku-social media njalo singaze sakholwa kakhulu into esizibona kuma-videos ngoba abaningi nxa besiya kuma-videos babe sebetsheliwe ukuthi hamba ku-video ufike wakhulume kanje olaleleyo sezakholwa ekholwa umuntu osemsebenzini nje kuphela kodwa kufanele ukuthi siqale sikukhangelise sibone ukuthi njengamazimbabwens okuyikho esikufunayo esifuna kulunge kuyini sikhangele khonoko sithi rally around ukwenzela ukuthi lo ozabuya esithi kona ufuna ukulungisa simbone ekhuluma esikukhangeleleyo ngamehlo okuseduzane lakhe hayi lokhana into esingayiboniyo ngoba ukuphila kwensuku zonke ngensuku ngensuku sibona into ezihlukeneyo abanye sisukele kupolitiki isikhathi eside kakhulu uzafica ukuthi sathi siqala ngo-1980 ilizwe leli lalimikuhle kakhulu lalilento yonke imisebenzi ikhona asitshengisi ukuthi singalungisa njani ukuthi lokho kubuyele kodwa esikukhangeleyo isikhathi esiningathesi namalida awepolitiki saze azifaka ukuthi yena angaba sesihlalweni usesiba ngokungunkulunkulu okuncane kasakhangeli abantu ngezinhlupho zabo ukuthi uzabalungisela njani kodwa ke abantu nxa bebaningi bayalungisa yikho ubona esintwini kuthiwa nxa ufuna ukuthi ulime utshaya amabele bana la mabele amaningi okwenzela ukuthi ubize abantu elimeni lisebenze libaningi yikho ubona isikhathi esiningi nxa usenza ama-illustration ungafaka inyanda yotshani kumbe inyanda yezigojwana ngake wayiqamula but esisodwa uyasiqamula asibe niyinyanda cabange sibe lombono wodwa sifuqe into eyodwa esiyifunayo nxa sikholwa ukuthi izanu yiyo esincindezelayo kasibambaneni singaze sapho ngokwenza izinto ke mahlayana sibambaneni sihlale phansi from family level sibe kwazi ukuthi uhlupho lwebhuzelela kuzalo sikuxoxe yonke indawo emachurch sikuxoxe yonke indawo ezimfeni singakadingi ukuthi kona sizakhokhelwa mbani
ngamafitshane ungathi uZulu kumele enzeni kumbe akhangeleleni
well mina ngibone ngani uhlupho esesilalo kakhulu ukuthi ke ipolitics yethu siguguke kakhulu I say your politics esayibona during the liberation struggle okwakuyikuthi abantu bonke babe lombono munye becabanga ngendlela efana nayo khathesi ngibone ngani uningi soluyilwana lokuthi mina lami ngizatholani nxa kungabanje kakusasupportwa icause kodwa sokusupportwa umuntu ekhangelela ukuthi ngingazilandela lokhu ngizathola lokhu ngingalandela
ngendlela lokhu ngathola lokuya yikho sicu ukuthi kuzahlala kulombango kakhulu between opposition le ZANU PF iZANU PF idefender lokhu esiyavele yahlala phezulu kwakho ekona nsuku zonke laba abe opposition labo badinga ukuthi sisiyafika kwamphana kufanele sizalungisa yebo kodwa sifuna ukuthola lokhuya so akusela mdlalwana ukuthi abantu balwela ukuthi into zonke ziqonde phela abantwana labazukulu sokuyikuzilungisela khathesi kwakathesi ukuthi kulungele khathesi ngaleso sizathu mbonani seselomango ukuthi indaba leyisilungile.
Alo ke ngumnumzana Abednego Bebe ophatheke kwezombusazwe elilunga njalo lebandla le-CCC. Oma manje ke sizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba lobulembu elesayithi lilodaba lokuthi ugaja lwamanene lamanenekazi abebandla le-CCC okuthiwa ngama-elders lithi lanxa uChabangu labanye bakhe belezikhalazo indlela abethule ngayo lezi zikhalazo ayilunganga ngoba isithiye indubo ezedlula ebezivele zikhona. Iphephandaba lobulembu elezimlive.com lilodaba lokuthi isethekeleli esivela kwele Germany esenyamalala lapho okugcinwa inyamazana zendle eMatusadona National Park sitholakale izolo ngemva kwamalanga amathathu. Isikhulumeli sogatsha lwezim parks umnumzana Dinashe Farao uthi babelokujabula ngemva kokutholakala kwesethekeleli lesi ngoba indawo yeMatusadona ilenyamazana ezilengozi ezifana lezilwane impisi yamakhanka lezinye. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbono elisithele elisithumele yona nge WhatsApp.
Studio 7 sanibonani. Hayi nangakwa angeke akhulume kahle ngoba ama truck athwala ilithium eyise China eZimbabwe ngama truck ka Ramaphosa. Bani bakithi ake niphakame nonke bani base Zimbabwe nonke. Nitshele lo muntu aphuma kuyini kube Zambia. Sibuswa ngabantu abangasiwo bakithi abadla umnotho wakithi. Ngabe Mozambique nabe Zambia nom South African ongu Ramaphosa ohlobene nabantu besishoni inzalo yakhe kwa vale vele iveli vele ake siboneni plan bani bakithi masinyani nathi kunje ukuthi senza siyabonga.
Sanibonani ku studio 7 ye okhulumayo u Jay Moyo. Ngajabula li audio mayingafundwa. Ngiyamuzwa lobaba okuthiwa uNdibale lo othi why abe CCC bengatsheli kathi yena waba lamasisi amangakwawo inayo usungaba ngumkhokheli but ungabi labasekeli yena mboni vele ukuthi ulabasekeli but the way okhuluma ngayo ufuna ukungena evoch abantu abanjalo bayahlupa labo kufana labo Ndibale laba ngathi bafuna ukuthi bethole ikona lokuthi bazuholele nje manje
umsebenzi ngi uhlelo kuna siyaphila ukubonga njengelo phelisi kira zona ngihlala malanga nolwa umdaba lulapha engithanda ukuthi odole abantu bonke bahambe beyisizwe efika la khona ngale phezulu ebantwini bezalo ubuqili babo sibukhangele sidlala ababa ngaphandle kwamazwe abasupportizani kodwa bangaphandle kwamazwe bahamba isicathulo ezitiki kodwa babhizi supportizani why bengahlala eZimbabwe siye lemapholiseni lemasotsheni babhizi abantu bonke abantu ezindlini kodwa konke lokhu iningi labo liyahawula sidla inqoqo zomlomo ngokufana nayo hhayi kabenze ngelinye ilanga siyangeke kuhlale kunje.
Salibonani basakazi be-studio 7 elibingelela nabalalelayo mina ngilo mbuzo wami engiwuqondisa kubasakazi maybe lingamphendula ngizothola okungcono ngoba thina sesile mbuzo eminingi engelampendulo studio 7 ngilokunanzelela MRP ke yakhuluma lapho yathi sixotha umqondisi lakhulumisa abantu be-MRP bakhuluma kuhle kwaphelela emoyeni noma sesikuzwa u-social media ukuthi sebexabene sebehlule but ku-studio 7 kwakhulunywa one day iZANU PF ingaxabana likhulumisa othuma labo gawu leli kwasi bazakhuluma kuhle ngebandla labo lingafundi ibandla labo libe lehlazo i-CCC ingangani kulokunye lingakuzwa kuhle kalibuza abantu be-CCC lisidingela abantu abamanye amabani kunje witness dube sibazi ku-studio 7 bekhuluma kubingekusi edingwa yini kuyini ongakukhuluma okuhle ngebandla ngendlela elingayisilo lakho labacungule zombusazo selibazi labaxabana lathi ukuthi khona khona lo singakhuluma la ivele izokhuluma kuphi thina kumanje ukuthi sikwazi ukuthi kulo chabanga samazingo ezu uezra phakathi kwabantu bonke abahamba besiyalalela ikhoti yokuxoshwa kwamalungelo wakhetha uchaba kungani waqonda uchaba phakathi kwabo bonke so khona lokhu kuyasinika imbu eminingi engelampendulo plus ukuthi nge-triple C akupheli kanti singena le ndaba yokumabhala bochaba bagcina bona abantu begcina begaya omunye kwambane ngagcina ezonda ngokuphendulana icine ihambe enyangeni esiyaphosa omunye umuntu okunye labele sithi thina kasithathi hlangothi but okunye ukungathathi hlangothi wena kudala ukuxabana kwabanye abantu so mina ngibona ungani iyenza noma thathi hlangothi kodwa libophanisa izinja somsika thina uchaba ngoloka ngeke vele azadila izibandla le-triple C bengazi befaka abamakhandidenti yikho libona bengavule abi party besebenzisa ikhanda likachamsa bayakwazi thaba labantu
njani studio 7 linjani okhulumayo umhlanhla ngaseko thina abantwana bezimbabwe sihluphekile kakhulu ngesiphatho esenziwa yipresident yezanu PF ucomrade Emerson Mnangagwa asithandi thina i-detection leader ezifaka esihlalweni abantu bengayifakanga kusuka kube nzima kuthina ukuthi bona abantu kuthi bayavota bavotani abantu bona bezathathelwa ama-rights abo kwenze umbuso wentando kayiphikiswe i-capitalism kungani vele bangabayekeli wethi akuvotwa ngoba vele kungaze kuvote sizayenza intando yethu intando kayiphikiswe sibuhlungu njengezalwane zaseZimbabwe ukubana iminyaka emingaki pho sifike 43 ne-44 years silokhu sithi hayi kuzaba lo tshintsho eZimbabwe kodwa akubi lo tshintsho
yes 27 njani hayi siyaphila siyaphila basakaza bahle ya hayi ngithi mphathise lapha la kunento ebengithi siyibuze kahle kumhlonitsho lapha amagali lamafa lapha achaze kahle ngalo ndoda ukuchabanga ukuthi azazebe lapho akhona kwahamba njani ukuthi azabe lapho esokhona manje sixotshisa abantu eParliament abantu abakhethwe ngabantu cela ukuthi basichazele kahle ukuthi sibe kwazi ukuthi umuntu lo vele ubevele ekutriple C ukuqaleni noma bekuphi basichazele kahle cela basichazele lapho ngalundoda hayi amagali lama fasichazele asitshele kahle ukuthi hayi umuntu lo ube lapha emiso so ngoba manje into ayenzayo le ingani naye yabehlula ukuthi bamise into ezakazenza so sicela ukuthi asichazele kahle sibe kwazi ukuthi uvele bengumuntu onjani umuntu azibe kulesi simo ayisosona
ngoba yimi phela lo Kalpan ohlala abantu kuthiwa sicala isibuzele kuKalpan Kalpan Phukeni kwathi ngiyathemba ke ukuthi ngikhuluma labantu abalengqondo abantu abarational skill okuthi angezwa ulutho abese-check abonda indaba ezwile akuyona uyakwazi ukuthi atshintshe umqondo wakhe ngenxa ukuthi abesethole iqiniso kulo mehluko ke phakathi kuka-SG losomlomo wakhe angiyena u-SG ama-decisions awayenzayo kawatshelwa yimina uyazenzela nje ama-decisions ngemva kokuhlala imhlangano yakhe ngemva kokuhlala lapha hlala khona lama citizens labanye abakhokheli bakhe ebese senza manje mayese wayenzile lawo madisi bese kudingeka ukuthi akhulunywe ebantwini manje aba amaphephandaba labo umsakazi landlani abakwazi ukumthola ngaso sonke isikhathi yikho lapho somlomo angena khona ukuthi mina bayangithola noma ngasiphi isikhathi bese bebuza ukuthi hayi lokhu nalokhu nalokhu kuliqiniso na bese ngisiya kuye uSG unobhala ayabuza laba bathi lokhu lalokhu 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 ebese yangiphendula ke bese ngiyabuya back ke ngiyatsho ebantwini ukuthi yebo lokhu yikho hayi lokhu ayisikho lokhu yikho isebenza kanjalo le so laba abalokhu bebhizi bethe usengezo lo Kalpani hayi bakhuluma into abangayazi ama decisions awayenzileyo uSG uwayenze ngoba usekhulumile izizathu zakhe ukuthi ukhulucelwe ngama citizens ukuthi awayenza lawo manje ke awukwazi ke ukuthatha ama decisions ayenzwe omunye umuntu ubusuwagcona ke owagcona usomlomo so yonke le mbuzo abangibuza yona angilampendulo ngokuba ayisonto engizenzileyo impendulo ekhona yiyo yena leyo eyafakwa ngu-ST ukuthi uthunywe ngabantu ama-cities yikho ekwenzile ayizukutshintsha ke le ukuthi selijabule kakhulu lathi ukhalphani kwathini hayi ayizukwenzeka lokho angithi likutshelwe ngumafa lokhu manje waye lizobuya lizofuna impendulo kini kanti lina izinto lezi lizitshelwe ngumafa kulo mama othe yena ufuna ngiyemkhulumela ngegukhurakunde hayi usemuva kakhuluma kudala ngikhuluma ngazo lezinto even inkulumo yami yokuqala eParliament yakhuluma ngendaba zegugu ivikilele elidlulileyo bengethula inkulumo yami ephakemeyo phezulu eNgilandi kuleli lokhu zeni inhlanganiso okuthiwa yi-1893 Mthwakazi Human Rights Restoration Movement but uzothola ukuthi bonaba abantu abangigconayo kanje abayazi la kuyazi yona esilobela kule commemoration yabantu ababulawa egugurawundi ngangikhona khona le ngethula inkulumo manje kuzohlangana ngendaba yempi leyenzeka ngibhekalane entabazini okuthiwa igandanti. Nalapho sengicela ukuthi ngizothula inkulumo, bangicela nje ngoba bengazi ukuthi into zakithi ngiyazilwela, ngiyazimela, njalo ngiyazikhulumela. Umafa lo elimlalelayo ekhuluma ngami kanje akulanto ayaziyo ngami. Okwakuqala kuyena umuntu wakithi, ngumuntu wase Mount Darren khona le mashona le. Okwesibili yena ali Gugurawund akala sobo sakhe siyihane sathonayo. Mina ngilesobo ezizalwa kakithi ezingizalayo ezabulawa kabuhlungu zibala eGugurawund. Akizukutshelwa ke ngumuntu ohleli phesheya ongazilutho ukuthi impi engiyilwayo lana eZimbabwe impi enganani. Abafuna ukwazi bangena kuinternet usethe uzothola ihlandla engilizalayo. Namhlanje ekuseni ngivuke ngikhuluma labasenasi ngokuthi kulabantwana engabahambisa enasi ukuthi bayefundela ukuba ngodokotela ukuze bakwazi ukulapha phela ogogo bethu labazali bethu abangakwazi ukukhuluma isiShona lesikhiwa. Abasela mali abantwana lapho sobe sebevalelwa ukuthi bangasabhali ama examination la bangasaqhubeka ngezifundo zabo. Ngavuka ngithinta abaphethi khona lenasi ukuthi hayibo ake ndisize ngabantwana kwathi hayi abantwana sebezobhala awuhanje ke kedingwa imali. Ngumsebenzi wami njalo leyo kudinga leyo mali. Ngisenzela abantwana bakithi la emathepheleni. Angiqali ke into enhlala ngiyenza. So ake ndingimele kancane ngembuzo yena engasile. Angizukuyiphendula leyo mbuzo. Kodwa mangabe lifuna ukwazi iqiniso unobhala ngunobhala. Usomlomo ngokukhuluma into eyenzwe ngulo amkhulumelayo. Akumine ngeza amadisi. Akumina isitha sabantu bemathepheleni. Mina ngilwisa. Bona abasuka emashona lendi bethi bazosiphatha la abafana lobaba uMa. Inkhona nje elithena lina against me.
Alawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amabutho akwele Israel abikwa elokhu elinde ukungena kwele Palestine ukuyalwisana lebutho leHamas. Lanxa ibutho le-Israel lazisa ukuba selijonge ukungena kwele Palestine kulandela ukungena kwamabutho eHamas kwele Israel ekuqaleni kwenyanga, kwabulawa abantu abedlula inkulungwane eyodwa ngemva kwamalanga adlula amachumi amabili lokho engakangeni kwele Palestine amabutho akwele Israel. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ocubungula izombusazwe unkosikazi Priscilla Ndlovu.
Impi ye-Israel le Hamas angiboni ukuthi impi engagcina iqhubela ukuthi kube lomvuyela umbimpi ye-Third World War, ngoba le yimpi ekhangelane lamazwe amabili. Kodwa engibona kuzakwenzakala ukuthi amanye amazwe angomakhelwane abakhona ngale abanjengalabo ama-Arab sithi njengabantu be-Lebanon, amazwe la amanye asemaceleni asefaka ama-demonstration bangangenela nxa impi leyi ingabanjwanga kuhle icine imemetheka ingapheli. Vele le yimpi engapheliyo ihlala khona isiba khona ikuvuka isiba khona uvuka kungenxa yendlela ebanjwa ngayo ngamazwe afuna ukuthi bona bayancedisa, kodwa abancedisi ukuyiqeda, bancedisa ukuba beyiphozisa beyiyekele iphenduke bayiphozise bayiyekele kumbe kwesinye athi benze ukuthi udlame lube lukhulu kumbe kube lo nje kuphehlelela kuphenduka kuya kungaphela.
Wena ngokubona kwakho impilo ingaqedwa ngani njengoba sike sabona ngesikhathi esedluleyo iqhamuka njalo?
Impi ye-Israel le ye-Hamas kumbe ye-Palestine ayisiyo mpi engaphela masinyane, ngaphandle ukuthi kuze kube lo muntu othi yena uzawuya aba abe umuntu omaphakathi kwamazwe amabili kumbe ilizwe elithi lona limaphakathi kwamazwe amabili lingatshengisi ukuthi lisupporta liphi ilizwe. Kanti esinto esihluphayo yikuthi amazwe njengabo-America babasobala egcekeni ukuthi bona bamile Israel and bayatsho. Impi le ifuna umuntu ongenelayo esingathi kuthiwa ngubroker ongaso-interested part, ongaso-vested part ukuthi kumbeni uvested Palestine umbuve state Israel. Kodwa oma phakathi kwamazwe omabili alalele uthelinye ilizwe lifulithini elinye ilizwe lithini kusenzela ukuthi kube lokuvumelana. Okwenza ukuthi kungabi lokuvumelana ikuthi Israel lezikhali bayipha nje isikhali eziningi ezokuthi bichaya abantu bePalestine, ichaya abantu beLebanon, isethusela beyiviyela. Ngabe Israel kayela zikhali ezingaka? Ngabe impilo yakudala yaphela? Impi yakhona nje sokufanana lento lezane zeapartheid lezinto zabo Smith laphana bechaya abanye ngenxa yokuthi bona babele isikhali. Kuzaze kwenzakala ukuthi ngelinye ilanga iHamas la ithole umuntu ozayiziphi isikhali ezizaphindisela kube buhlungu. Ukusweleka komuntu oma ngokupheleleyo azame ukuthi ehlukanise lawa amazwe amabili bengahlali besilwa kuyinto eswelakeleyo ngoba xa uwazi ukuthi omunye umuntu vele usesayidini lakho njenge-Israel yakwazi ukuthi i-America ngemva kwayo lamanye amazwe yikho kuyipha igunya lokubitshaya abantu bePalestine.
Siyabonga Nkosikazi Priscilla Ndlovu esigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande, asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye, kodwa silazo ezinye ngu-half past 7 ntambama.